Kudlalo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhuluma ngokususwa kukaFelix Ntatamangwe endiweni esikhundleni ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kambe kutshoni ukususwa kwakhe esikhundleni? Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Efindlela Ncube oyisikhulumeli seRoyal Crown Council ebona ngezamasiko esintu njalo lokugcotshwa kwenkosi. Ubulelani loBhengula Khumalo.
Baba Dube, ukukhishwa kwenduna akufanelanga kwenziwe kube yinto nje eyenziwa noma yinini ngesikhathi abantu abathande ngaso ngezizathu abazithandileyo. Kumele kube nezizathu ezinkulu kakhulu uma induna izasuswa, ezinjengokuthi mhlawumbe kayisahlangananga kahle ekhanda kumbe sisenza izinto ezethusa kakhulu phakathi kwesigaba, izinto ezingcolisa amasiko, ezingcolisa isigaba, ezingcolisa isizwe, ezingcolisa ukuphila kwabantu. Lokho esacina ngale siyasikhathi esisemuva esamakhiwa ukuthi induna iyasuswa ngesikhathi amakhiwa esasusa izinduna lezi ezazingahambisani lobandlululo lombuso wobandlululo ababeselufakile. Ngakho-ke le nto eyenzakeleyo imbi kakhulu ngokuba okokuqala kwakungafanelanga ukuthi bamfake esihlalweni nxa wayengafanelanga ukuthi afake esihlalweni. Kusiya phambili nxa kungaqhutshekwa ngale ndlela kuzaba nzima ukuthi izinduna zisebenze ngendlela efaneleyo ngokuba zizakwethuseleka, zizasuseka lula, zizakwethuseleka ukuthi kusasa yini engingakhitshwa. Sezizathula zingakhulumi lutho, zisesaba ipolitiki kanti kumele zivikele amasiko. Sometimes ukuvikela isiko kumele ulivikele ngendlela engahambisani nepolitiki, ngendlela eqhuba uhulumende, ngendlela eqhuba iphathi yabibusa ngokuba isiko ayisilo lephathi. Nxa ulikhulumela, nxa lilinyazwa iphathi ebusayo, likhulumele ithukuthele leyo phathi, ulikhulumele athukuthele uhulumende. Nxa kulo mbuso oqondileyo uyakwamukela khona lokho ukuthi kwesinye isikhathi umthetho lo wesilungu e-constitution kunye lombuso okhona kungakhubana kutshayisane lezamasiko kodwa kakuliwa kuze kugcine kususwa induna esihlalweni.
Kambe abantu sebephelelwe ngumphako na ngokukhitshwa kwenduna uNhlanhla Mangwe endiweni?
Uma ngusesemude phakathi kwesizwe impi sesenkulu yokuvuselelwa lokugcinwa kwamasiko, akulani lo baba uNdiweni yena ngokwakhe ezimelela phana ungokwesizwe sisonke. Umbuzo ngingawubeka ngale ndlela, isizwe sesiphelelwe ngumphako yini? Impendulo yami ithi hayi, kakukabi njalo. Njalo akusoze kube njalo. Akufanelanga isizwe sivume ukuphelelwa ngumphako. Kumele sisukume sizimele, silwele amasiko aso, silwele intuthuko, abantwana baye esikolo, izibhedlela zakhiwe, imigwaqo ekhona, kuphele ubandlululo. Isigaba sakithi sesiphelile, siqedwa ibuhlungu lobunzima bobandlululo. Akula mali elethwayo ngapha, kuyabandlululwa, kuphela izikolo, kuphela izibhedlela, kuphela imigwaqo, kuphela impilo. Abantu bagcwele umhlaba wonke jikelele ngenxa yosizi olukhona emathebeleleni. Ibandlululwa khona egcekeni sonke sibhekile. Kumele yona leyo nto ilwiswe iphele. Ngakho-ke isizwe akufanelanga ukuthi siphelelwe ngumphako empini engaka. Kumele siyinqobe impi ukuze ikusasa labantwabethu libe ngelihle.
Ukususwa kwenduna le kungabe kungenye indlela yokuthi kuvinjwe ukugcotshwa kwenkosi uBulelani loBhengula Khumalo yini?
Umuntu nxa esilwa lawe ulwa lakho konke okumeleyo, konke okusebenzelayo, konke okuvuselelayo, konke okuphilelayo. Kali lawe nje kolunye uhlangothi kwenye indawo akuthande usazonde yonke into, azimbele yonke into oyiphilelayo, ufaka ama-roadblock kuyo yonke into oyiphilelayo, oyisebenzelayo, udiliza amabholoho phambi kwakho, uwona yonke into nxa esilwa lawo. Ngakho-ke kakumangalisi ukuthi labe bepolitika sebengenele kangaka kulezi ezobuduna obukhosi ngeke babukhwabithe, ngeke babuthande, ngokuba nxa ngabe besilwa lalabo abavuselelayo kutsho ukuthi labo bayabulwisa ngokunjalo. Ngakho-ke into yakhona ibambi kakhulu, ibe banzi. Nxa usuyikhangelisisa, uyibukisisa, njengoba ngike ngatsho ekuqaleni ukuthi kanti vele wayengene njani. Nxa wayengenile njengalokhu wangena, njengalokhu uhulumende wamrecognize, wambona, wampha leyo mota, wampha lezo zigqoko sokuthiwa sezisiyathathwa lakho konke. Namhlanje sokuthiwa hayi, awuhambanga kahle, sekumele kuqaliswe phansi, kudilizwe. Kuyabonisa ukuthi sekukhona okunye okushaya amanzi, kukhona okunye okwepolitiki osokungenile. Kanti ke futhi ngeke sibalekele ukuthi wona ngokwawo umndeni ulethe inkinga ekhaya, ulethe umlilo ekhaya. Ngokulwisana, ngokudonselana bathatha into ezisemsamo, bazise bandla, bazise bantwini. Zenze kwabalula ukuthi abepolitika abafuna ukungenela bangenele, bagcina bengeneleke phakathi. Ngakho ke into yona leyo kuzamela ukuthi bayinanzelele bona bomndeni ukuthi kusasa ibe isifundo hayi komdlaza kuphela kodwa kuye wonke umuntu ukuthi okwangephaka kuphumeli ngaphandle.
Hayi-ke kwalamhlasima lapha-ke kuhlelo lwethu lamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ebesixoxa khona lo mnumzana efihlela Ncube okuwukhansili ebizwa ngokuthi i-Royal Crown Council ebona ngokugcotshwa kwenkosi uBulelani Lobhengula Khumalo. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo.
Oh, I'm crazy.